nxa sikhangele godi elendiwayo lapha elizweni, laba ababekhuluma labana begodi amagodi mafia labana ababesithi bona benza 35 tons ngomnyaka, ama-gold reserves elizwe eligebha igodi afanele abe kuma-300 to 400 tons, kutho ukuthi igolidi esazivele sile mbatho lonke liyathengiswa, akuyodingiswe ngoba ikhava abalayo vele kayihambelane lokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ukuba ne-standard currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela izimdola kuphela njengoba ifika ku-20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli lingakwenza nalokho?
Angithekele enelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-viscosteel, sikhangelisise imali efuna ukwakha i-railway, imigwaco yethu, amagetsi ezisa, izibhedlela, iyedlula ku-$1 billion. So nanxa besitshela besibona igolide elikhona liyenelisa ukuthi likhave i-current banking, kanti nxa bona abalungisa izimpahla ama-industry bengahamba emabhenki abo kathesi bangafuna i-$400 million bayayizuza yini. So i-economic sector i-fiat currency nxa umhlabani angazi adinde imali kayisebenzi lutho ngoba iyabeingitisana lidurela ngaphandle. Igolidi elikhona ukusekela abangayidinde yikudlala ngengqondo zabantu bethu.
Kuyini okungenzi ukuthi kulungisiswe udaba lolu?
Udaba lolu kalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesehluleki, ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usuqede nge-confidence ungena ku-productivity ema-industry, nxa usuvela kuma-industry kutshaya ethiwa khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate, sokuqina nge-independence ye-reserve bank.